Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla le-CCC.
Kona bekungathi kunzinyana, kodwa isibindi engasinika sona kubona ngimutha ngiqala ukungena okuba ngumkhokheli yongukhansila. Enginanzelela ukuthi bakhona obaba bethile kuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bekuqala. Ngatheli ukuthi ubaba ngibe mama sobantu abathineyo ukuqathelanini bokwenzeni uNkulunkulu. Nxa bekwenelisile ukuthi beqala ubambe leyo msebenzi nami ngizawubamba. Kube lesibekelo olukhulu kakhulu, ngifuna kubulawe sibekele ngithokozelela ukuthi kube lomuntu engumama obamba ngizini. Kuthiwa ukuthi vote sasesifika bathathu abanabo baba ababili nabangimithi mama wayimithi. Ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi, yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile isodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizibele kumelele lonke ngibafunda nje lethi isodolobho wakoBulawayo ngumuntu yosindisa esibona kube ntingeko enkulu imisekelo wathi yabe ngumuntu owesifazana. Ngokusekela kwenhle kuba nzima ukuthi sisekelane njengaphoa, ngoba omama kwakathethi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoba angenaba ama-councillors nalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamathabo nxa sihlangene singe-12. So khona kube kusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu sengifika kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa. Kodwa-ke ngokusekela kwenhlanhla sehlulekile ukuthi sinisekane ngokugcweleyo kungabangiza
izinto ezinye kakhulu. Isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hayi? Kwenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile isandla osandile yena ukubambe ngayithi ndlela. Isikhathi sifika sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele ukuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezigcwalisa izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyafandezela kakhulu kukhululeka nokuzimela kwabomama, ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke, uhloniphe laba abayibo abakukhethile bawunikalelo thuba. Bese kusehlula ukuthi uzicabangele kube lezinqumo ozithatha ukukhululekisa.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana, amantombazana yabomama. Kulenhlanganiso ekhulisayo isonga inakekile kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange basele inhlanhla yokuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayicungulayo ukuthiwa yazekozisenta from 2001 kuzizosela ithi isikhathi bengisebenzelayo ngiethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngizisane labadebenile abagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokubulawa progressive residence association ngingumsekeli kwephelimana. Yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi ngiyenelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke jikelele. Sangana nabakhokheli bonke abakhona kwaBulawayo. Kwangisondeza kakhulu ukusebenzela nomasipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo zezisekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kunginike isibindi esokubana yebuma ngithungamele iwadi yengukhansila.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba?
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Manje futhi ngiyahlaziya ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sandla ekukhokheleni. Inhlanhla yekade esiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sika meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.